Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani zubandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 16 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance eMathebeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wako Simon Khaya Moyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF njalo odabuka ensukukwe eMangwe kulesi sigaba.
Ukwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF elijaha njalo elisuka lithi lapha eMathebeleland South esigabeni sesanzukwe Emangwe sithanda ukuba sithi mayuyu.
Amabandla ezombusazwe yakhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni.
Sesinanzelela sathola ukuthi sile problem kwanda South, sile problem eMatobo South, sile problem ebulili ma West. Izindawo esizikhangeleleyo ukuthi khona singagcina sizilozi.
Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emgwaqweni yakho Bulawayo ngabasakhulayo bebandla lezanu PF kusolwa libandla le MDC Alliance.
Sesibona umkhuba lokhu kuqhubeka kubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo, into esisola kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Simon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF njalo odabuka ensuzukwe eMangwe kulesi sigaba. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi umuyi wayezimisele ukukhulula ilizwe. Umnangagwa uthe kayazi impilo kamoyo engekho kwezombusazwe ngoba wasuka lezomzabalazo esakhula waqhubeka lazo waze wayatshona. Umnumzana Moyo uphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero njalo amazwi enduduzo alokhu etheleka kunxa zonke zelizwe kulandela ukutshona kwakhe ngesonto emadabukakusa eleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithupha 76. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Lathi bakithi balalela abathandekayo njengebandla leMDC Alliance lapha eMathebeleland South sithanda ukuthi njengoba sesizwile umbiko okwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMathebeleland South esigabeni sesanzukwe eMangwe sithanda ukuba sithi mayuyu langalezo inkathazo ilahlekela imuli yakomoyo kalale ngokuthula. Umoyo ibeyindoda ebidumile, ibeyindoda ebesiyazi kakhulu ngiqinisa ilizwe lonke balutshana abangamaziyo. Lathi lapha eMathebeleland South ibingumntwana wethu besivele simazi. Kube kubi nje kuba seze wedlula emhlabeni engabonanga uhulumende omutsha ozangena ngo-2023. Uhulumende uyabekhokhela uNelson Chamisa, u-advocate president wethu we-MDC Alliance ozaguqula impilo zabantu. Ilegacy kumbe ngathi ibizo alitshiyayo ubaba uMoyo yithi lapha eMathebeleland South alikho likhulu kakhulu ngoba akukho kubambekayo isingakutsho kuba utshiye senzele lokhu lalokhu njengabantwana beMathebeleland South kumbe njengabantwana besanzuku eMangwe. Kodwa sengitsho njalo umuntu osethula kukhulunywa ngaye kubi esingakutsho ukuba sithi kalale ngokuthula, kalale ngoxolo. Ibingasondoda ekhuthaza iviolence, ibingasondoda ekhuthaza ubudlwangudlwangu, ibiyindoda njena ezithuleleyo obekuyinto enhle ngaye. Angikhumbuli isiga esike senzakala sifaka umoyo phakathi uSimon Khaya umoyo phakathi ukuthi uphathekile ekukhuthazeni abalandeli bebandla lakhe ukuthi lenze kuzwa ngozwango njengalokho kwenziwa ngabanye. So ngakuloko sisamkhumbula kakhulu njalo mhlawumbe lokhu ngabe kwenziwe ukuthi indoda mhlawumbe eyaphila ngezikhathi ezinzima siphiliswa nzima thina laba bantu bebathebeleleni libandla lakhe leli lezane PF naye ngaleso sikhathi ibandla leli bengakabambani lezaphu lawa abantu bakithi ngesikhathi segugurawundi. Mhlawumbe yikho engingakusho ukuthi yikho kwamenzayo waba ngumuntu ongani kalisani lokudlangudlwango.
Nxa kulesehlakalo esinje kuyini elikwenzayo njengebandla njalo sesikhangela umumo khona ngapho kwele Mathebeleleni South unjani, kuyini elikubonayo?
Ngileqiniso dadewethu, iofisi kaChalimana wethu eMathebeleni South izathumela incwadi yokukhalela ibandla lezane PF ngesehlakalo lesi senzakeleyo. Abantu lapha kithi Mathebeleni South ngiyeza ke ngithi bahlunukile, kodwa hayi njengoba ngichile kuba ibindoda edumile ibindoda eyazakalayo yinto nje esemlonyeni abantu abaningi namhlanje bakhuluma ngayo ukuthi usizwile ukuthi umoyo uKhaya usedlo. So hayi indaba esemlonyeni yabantu abaningi kakhulu, abanye balokwethuka abanye njalo ngeqiniso ade sebenzisana labo balokudana. Ngileqiniso nxa ilanga selizwakele lomsebenzi lomngcwabo, lathi njengebandla sizathumela abantu abazahamba bayesimela bayesazisela bebutheni labanye abemoli nalebandla lakhe lezane PF sitshengisa ubuntu kuba hayi silahlekile sonke njengesizwe.
Lo ngumnumzana Ntando Dlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esefilabhusi. Amabandla ezombusazwe akhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Ukwehla kwenani leli kubikwa kulakho kubangela ukudilizwa kwezinye izabelo zokuvota ama constituency kulumango. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Esikwenzayo kathesi ukuthi siqalile ukukhankasa kakhulu ngeregistration only ba register abambe bayibhalisa ukuvota. Sesinanzelela sathola sile problem ngeGwanda South, sile problem eMatobo iMatobo South, sile problem ngeBulili maWest, izindawo esizikhangeleleyo ukuthi khona singagcina sizilozile. So sibhizi singene ebantwini sikhuluma labantu ukuthi ba register ukuvota. Sikhuluma labantu ukuthi silabafowethu abasediaspora, ngananzelela abafowethu abaneyimasouth okuvota bakuthatha njengento abayibona ingelancedo, ngoba abantu abangasihlangana sikhuluma azasitshela ukuthi noma singavota izane yasirika. So thina sithi khona bonke abasediaspora sinanzelela ukuthi uDisemba kathisa abaningi bazabuya bezebona izihlobo zabo, sibacela ngokuthi please siyacela sihlaba umkhosi ukuthi wozani libuye register ukuvota ukwenzela ukuthi kona inani lethu libe right ngasi siyasikhathi sokuvota sifika ngo-2023 bekhona ukubana bebuye bezovota. Sikhala ebantwini silokucela kakhulu ukuthi asizilungiseleni ilizwe lethu. Esikunanzelele kakhulu challenge esihlana layo abantu bakithi abala zithupha. Njengoba uyakwazi ubunzima esihlangana nawo, silabantu abazalwa kubo South Africa bengabantwana beZimbabwe bethi sebebuya emakhaya bangatholi izithupha. Silabantu okwafekta indaba yeground yokuthi ngasinanzelela endaweni zabo Plumtree, sinanzelela endaweni zabo Kezi, kubo Bhalako, yonke indawo leyana abantu kabalazithupha. Isikhalo esinaso esikhuluma lamo sebhuku sikhuluma lezi nduna ukuthi ncedane abantu libabhale izincwadi bakhona ukuthola izithupha.
Khona kuyini abantu abakhala ngakho ukuthi kubangela ukuthi bengahambi ukuyabhalisela ukuvota ingxaki abalazo ungasitshela ngamafeature
babagandi abantu bayakhala abantu kwakuqala bakhala ngokuthi khona sesihlupheke kakhulu noma sivota abantu lokho bekhala ukuthi kabaze beyivotele izano kodwa noma bevota bevotela iMDC Alliance iyawina kodwa kayithatha umbuso isikhalo sabantu okunye kwesifili abantu bayakhala ngalokho engikhulume ngakho izincwadi abala zithupha abantu bayakhala ukuthi bancedwe ngoba ngabe siya lapho uthatha izithupha bafika babuza ukuthi sicela i-certificate xa ungelabazali sicela ubufakazi even belezincwadi zokuthi ziyafakazela ukuthi abantu laba batshonelwa abatholi kuba lento eziningi asebekhulile abale 18 years yaphezulu xa bemele behambe bayithatha izithupha bafike bethatha ama-fingerprints bese bemelela ukumelela kwabo ukuze kuprove khona le harale lapho esikhala khona sithi sifuna i-devolution of power sifuna ukuzibusa izinto zibe easy kuhlale 6 months abantu lalo ongatholanga izithupha abantu bazicine bebona ukuthi vele kakulancedo into ekhalisa abantu so into ekhona lapha ukuthi abantu bakithi ngokuhlupheka abahlupheke ngakho kabaselandaba lokuzikhulula
umnumzana Solani nje emnyama moyo ngumgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emigwaqweni yakobulawayo sokusolwe ngabaningi abasakhulayo bebandla lezano PF babikwa bengene ezidaladeni uJoshua Nkomo lo 5th Street ngeviki edluleyo baxotsha abathengisa bekulezi ndawo kube lokufuthelana okukhulu kwaze kwangenela umanisipala wakobulawayo kubikwa kwenziwe umhlangano phakathi kwebandla lezano PF kobulawayo necouncil kodwa sehlulekile ukuzwa ukuthi lo mhlangano uphumelani sixoxele sikhulumele sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Jirowotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
umkhuba lo uqaliswe yizani kususela kudala abafana labo umagurajar umbira abafana abancane ngoba nje sengumuye kodwa laye wayeyithathela phezulu indaba le engumunye walabo ababehluthuna izindawo ehlukuluza abantu lapha kobulawayo ukwenzela ukuthi abezanu PF bathabe sesibona umkhuba lo lokhu kuqhubeka qhubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo into esisola kakhulu ngoba phela kusho ukuthi i-city council layisela umandla okunikeza indawo ama-vending base lapha kobulawayo lelo lungelo selingele izanu PF njengenzela emthethweni izanu PF vele kayilalo amandla okwenza lokhu abakwenzayo kanti esikwaziyo eZimbabwe ukuthi izanu PF yenza santando njalo iparty esenza ukuthi lizwe lethu lisole kakhulu emhlabeni ngoba yiletha ukuyanga ebantwini ubona lo umkhuba thina sikhuthaza labo esabafaka ezindaweni abavotelwa nguZulu ukuthi bemele uZulu ebulawayo city council ukuthi nanze amalungelo oluntu njalokhu vele besikwenza besingakhethi ukuthi umuntu othola indawo yokuthengisela ngebandla liphi konoko sekwenziwa ukuthi izindawo sezinikezwa yizanu PF city council into esiyisolayo kakhulu njalo sibona ukuthi kwephula amalungelo oluntu ngokunye kwezinto okwenza ukuthi ilizwe lakithi libe lilizwe lelana eliyenyanywa ngamanye amazwe ngezinye izinto ezenza ukuthi ilizwe lethu libe lokuyanga
manje njengebandla kuyini elikwenzayo ngodaba lolo
city council yakobulawayo yiyo elamandla emthethweni okunika abantu abathengisayo indawo zokuthengisela izinto ababe nazo yiyo futhi elamandla eyokunika labo abathovayo izindawo zokupakela izimoto ngathi yiyo phela esingathi nguhulumende wobulawayo yikho abantu bekhalela i-devolution kasoze wayenelisa ukuthi abantu bakobulawayo bekholise ezindaweni zabo ngoba uzabe ngumuntu odonsela ingubo esayidi le-Zanu PF yikho esesikunanzelela lapha kobulawayo sesikhathazekile ngoba siyazi thina ukuthi abantu abahlala kobulawayo sebeyaswela izindawo zokuthengisela ngoba u-town clerk lamalungu e-Zanu PF babeyekethisa bedonsela ingubo site ngezanu PF ukuba abakhona omunye umfana wezanu PF othiwa uMagura owaye lo mkhuba nalowo ukuthi kuyafika ethatha izindawo enikeza abantu bezanu PF into engekho emthethweni waba umuntu okhuzwa elalela kodwa akathesi into le isimemethekile sesibona amalunga ezanupf ethatha izindawo libalele sebethatha wona amandla esithi council lokhu into esilisolayo kakhulu njalo njengisa ukuthi akulambusazwe omuhle lapha ezimbabwe into ekhona yikuthi uhulumende okhona uyabethanda benefisa ukuthi kube ngabantu abezanupf kuphela abasuthayo iningi lilamba
umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ababanjwe igciwane le-coronavirus lolu gatsha lubika njalo ukuba akulamuntu ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lubika njalo lolu gatsha ukuthi kwababanjwe leli gciwane kulabahlanu abalithelelwe ezikolo zemaswingo
lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele South Africa abophe omunye umlisa odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane amapholisa abikwa ithole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo okucatshangelwa ukuthi uDube nguye owabulala laba bantu iphephandaba leHerald libika ukuba inkampani yeziphala zelizwe yeGrain Marketing Board ithi izabophisa abathwalela abantu inhlanyelo yohlelo lukagantshompo bebahlawulise imali ngoba kungekho emthethweni okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
sanibonani balandeli be-Studio 7 obulisayo engusithokozile Ndlovu ngokuzalwa ngisekhalanyoni koNthoni ngokwenda ngisematokonye ngithanda ukubulisa kakhulu ezihlobene ezisemakhaya ngithi i-COVID ayikapheli asiqhubekeni sifakeni amamaski sanitize sigezeni izandla ngaso sonke isikhathi ngiyabonga
salibonani ku-Studio 7 okhulumayo Godfrey Moyo mahlaba ithwale kuvele nje into yakithi ngale isimanga ngoba abantu bakithi nje abasesindebelene o abasebulile imangwe emathebelende kumele impela bakubone ukuthi thina abantu baseMpumalanga basisebenzisa ababone nje kumqabuko unkomo unkomo bamcela isikhali bathe bamcela isikhali bamtrapa sebaphila isikhali indoda ngoba mayihleli ilezikhali zayo vele ayimelanga inikeze enye indoda izikhali lokho thina sithi uvuka mthwakazi uvuka abantu yithi abantu nje kabaqonde bayananzelela ukuthi imthwakazi iyabakhulula ebugqilini iyabakhulula ebugqilini wozani bantu bakithi izimthwakazi
kwi-Studio 7 salibonani lonke basakaza abahle nabalaleli bonke abalalela lo msakazo linjani kwindawo zonke kumakumbi amanomhlaba hayi thina siyaphila bakithi sibonge nje ma bantu bephila kuzo zonke izindawo. Siyawuzwa umbiko omunye siwuzwile ezindabeni ze Studio 7 lapha kukhuluma angazi noma angiqondi kahle ukuthi lo muntu u-under kwiphiphato rukuzano noma ukuleya iMDCT but lo ochaze ngokuthi iMatabeleland ivukeka izalahlekelwa yisihlalo mhlawumbe ezingabambili sibantathu ngokohlulwa abantu abavotileyo abarejistere ukuvota inani labantu abarejistere ukuvota lilutshwana ngendlela abakubale ngakhona bathe inani labantu abarejistere ukuvota lilutshwana so isengalahlekelwa ngamasithi siyavuma khona kasivumi futhi njalo kuright khona kakurightanga ngoba siyakwazi ngicabanga ukuthi badala liyakwazi ukuthi uma uvele uchova amakhasi uchova lo muntu oyitsotsi ode chove thathe yakhe imali eyifaka phasi kwenyawo wena yakho etuyibeke egcekeni ulantoza yiwina wena lapho ngoba yena uyabekwazi ukuthi uchovela malini ngoba yakho uyibhekile isegcekeni but wena kawukwazi ukuthi uchovela malini ngoba eyakho awuyiboni uyifake ngaphansi kwenyawo so vele ama-parties la mbonani lapha abachova lomunye umuntu la izano izabachovisa okunye ivele sihle yaroba ke kusase eli kungcono ngoba kade sikihle yaroba yabatshela ukuthi isibele bazaluza yindlela yayo lokho siyakwazi akwazi ukuthi ungahle upredict iscore ama-teams engakangeni egroundini usho ukuthi hayi vele ezawina yilei laphana nje vele uyabukwazi ukuthi ureferee mhlawumbe sumthengile ukuthi kabe lokuncindezela eyinye iteam so konke lokho sikukhangele bakithi kodwa ke sikukucelayo ukuthi abantu abake bevuke emaqandeni beke behlakanipha abantu beke bebona ukuthi yazi sihlukhiwe njengabantu besindebeleni bemathebeleleni bakwamthwakazi include Midlands sihlutshiwe bakithi abantu abake bephaphame bebone like libhekane nalamaphathagini elingavotela liyekele ezinye izinto eziningi ezizalihluphekiswa kokugcina siyabonga
sanibonani 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 Studio 7 basakazi nabalaleli zonke indawo qale khona le lapho engidabuka khona elowa gwendo ngibulisa bonke abangaziyo okhulumayo ngungqabutho fokamkhwebu ngikhuluma ngise-South Africa eJohannesburg ndithanda ukubonga kakhulu umsebenzi elisenzela wona Studio 7 ukuthi lathi sizise izindaba ziphelele zinjalo kanti sithanda ukubonga indoda yakomoya umqondisi into azalayo inhle kakhulu iyabukeka bengithi bonke abamzwisisa njengami asimlandeleni impela sithatheni okwabokhulu nabokhokho bethu sikhathele sidiniwe ngombuso wempumalanga susela abazali bethu kuze kufike manje lokho kuyinto efanayo akula mehluko kanti incindezelo luyaphambili esithi lathi impela sike sizibuse sikholise izwe labokhulu bethu abasiyela lona sithi qhuba ngamandla mfo kamqondisi siyakweseka singapha lathi kwele goli sidayi sisayibambile sikweseka ngakho konke ngajabula kakhulu uma i-audio yami ingafundwa emsakazweni asibone
sanibonani sanibonani ku-studio 7 sanibonani ku-studio 7 nonke ninjani sibingela abalaleli bonke be-studio 7 nabasakazi ninjani hayi okhulumayo ngumoyo osemathebeleland south plum 3 endaweni okuthiwa yimangwe duze ne-brunaberg hayi sibingela wonke umuntu bantu bakithi sithi nathi thina sikhuluma isikhalanga nathi ke nisithathe serious kanti waye isikhalanga sihlala si-marginalized ngale ndlela osmith ba-marginalize isikhalanga izanu ya-marginalize isikhalanga nabo-studio 7 baya-marginalize isikhalanga kanti nisithatha kanjani nathi singabantu sicela nathi ke sizwe isikhalanga sisakazwa naku-studio 7 siyabonga umbuso wezanu umbuso omubi wa-marginalize isikhalanga hayi ake nivuse isikhalanga naku-studio 7 sithi phambili ngezapho esivukile siyabonga umbutho wabantu izapho wakhululo wabantu the father of revolution is now back alive and strong siyakubonga lokho sibangilizwe ikhokhele izaphu nathi sikebe ne-representation ye-parliament sesikhathele ku-marginalize kakhulu abantu basemathebeleland ispecially isikhalanga simarginalizwe kakhulu siyabonga
Salibonani njalo ku Studio 7. Salibonani maZimbabwe amahle la kungekizo zonke indawo zomhlaba. Ngithi ngale mini njalo ngiphinde njalo ngilikhumbuze lena abantu bakamthwakazi abafuna ukulandela amabandla abanikazi abo eHarare lawo. Alandeleni kodwa ke eqinisweni ukuthi ngemva kwamavoti kuzaqhubeka inhlupho zakini ziloko ezinjalo. Xa lisehlile kuvotela amabandla angakini ngapha bomthwakazi lihlekisa ngabo. Lifana labantu abalima emasimini abo makhelwane lihlekise nobaba ekhaya emuva ngoba lithi lina gala lutho libona imihlambe eminingi le eyabo elandela labo chamisa labo bane lithi lina liza kuyajoyina lithi kwenzela ukuthi ekugcineni nxa sekuvunwa bese bethi lani lingabantwana bakhona le angeke abantu laba baze balirecognize babe le ndaba lani ngaphandle kokuthi lina lidimande lokho lingakudimanda lokho nxa lilibumba libambene lina lileqhuku elithile lisuka ngakini alimboni yini umalema le South Africa ukuthi wenza njani libe lokho libhizi lihlekisa ngamaphathakini lithi hey bangama tribalist lina kwenziwa yini omagalela mafa bayahlala bengo deputy speaker kodwa siyakwazi ukuthi nguye uspeaker vele nguye okhulumela ibandla but ukuthi abe ngu deputy yilo ubandlululo lololo kaso ukwenzela ukuthi angabe seduze kakhulu lesihlalo esikhulu ngeke aphakame la next year uyabe ngu deputy kumbe uyabe ngeko angeke baze babe ngabantu so nanzelelani bantu bakomthwakazi izinto ezinye elizenzayo ngoba liyazilimaza lina lodwa
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho wokwakha imigwaqo, amabholoho lamabhilidi, o-Infrastructure Act. Lo mthetho osekelwa imali edlula i-trillion elilodwa, 1.3 trillion, ukhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Umnotho welizwe leMelika ubususiya nganxele. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Dan Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi ngambe ukungahambi kahle komnotho welizwe leMelika kungabe kubangelwa na ikugqanguza kukamongameli Joe Biden.
Masikhangela i-unemployment rate right now isibelow 5%. UBiden wayithola ikubo 10%. Of course lapha singeke sibleme uTrump, singathi bekwenziwa i-COVID lo. But sibonile even last month imisebenzi emitsha ecreatiweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho weAmerica uyawa. Engingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana lepetrol lokudla lezinye izinto ezinjalo intengo yakhona isikhuphukile kakhulu ende kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage ngoba izinto eziningi they are not being shipped from kubo China lendaweni ezinjalo due to i-COVID le shortage yama-truck drivers right now e-America. So mina ngibona ukuthi nje it's a passing phase since i-Congress isivumele infrastructure bill a 1.2 trillion le uBiden abeyilwela, sizobona izinto ziqala ukuvuleka, umkhono uqala ukuthuthuka ngoba kabe sokusenziwa infrastructure kulungisa imigwaqo, imisebenzi yeconstruction yama surveyors lemisebenzi eminingi enjalo izobenefita kakhulu ende kuzo increase umnotho welizwe.
Ngokubona kwakho isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na ukungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden kumbe ikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19.
Mina ngokubona kwami uJoe Biden wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Kulama challenges siyavuma ngoba kulokudonselana even phakathi kwebandla lakhe lama Democrat. Kulalaba esithi ngama progressives abademanda mostly ama social services ukuthi uhulumende yabhadale izinto eziningi for social services ukupromota izinto ezifana lemdeni imizi labantwana esikolo izinto ezifana lalezo whereas kube labanye ama moderate democrats afuna ukuthi kubalance le business ama republicans yazivele inhloso yabo ukuthi uBiden angaphumeleli so yonke into abayenzayo ku congress kuvoteni bavota against uBiden kuyo yonke into on partisan lines but umnotho ngokwawo mina angiwuboni usiwa njengoba ngichilo emandulo and uBiden I think kwenza umsebenzi omuhle kakhulu osokusele nje ukuthi akwanisi ukuthi abuthelele nje abantu abuthanise abantu ama Republicans nama Democrats ukwenzela ukuthi bapushe ama bills abawafakayo ukwenzela ukuthi like build back better bill esendleleni le kumele ukuthi ipasiswe ngoba iyo ezenceda kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leReston esigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithumele amazwi enduduzo kumuli yako Simon Khaya Moyo ngokubhubha kwakhe. Amabandla ezombusazwe akhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.